So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wawulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa.
Yisipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. La mhlaba se-South Africa kusasa baseZimbabwe, ngolunye isuku baseNamibia, ngolunye isuku baseZambia.
Ibandla lesi selisole imthethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwezizanu PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
Celebrating in advance ukuthi sevele sesijabule, siyakhekhe, siyathetha, siyathaba, siyagida, siyagija, sithi sesindile senje ukuthi sicedise.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy linakho ukuphenduka elizweni ngempela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ubeku form 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo okubikwa kulamaxuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Kuthi kuliviki ubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eTsholotsho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lobudlwangudlwangu siwubona kusenzakala ezikolo, umntwana ezezibulale, omunye ezegwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye izikolo.
Sethe sebane umlando womoyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangela yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wawulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo. Emakhaya abazali benelise ukudisciplina abantwana, ezikolo aziselalo lelo lungelo ukudisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwangu obunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana kwephula ilungelo labantwana, ama-human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonoko.
Abantu bathi bona human rights yakuphuma corporal punishment. Siyabona ule ama proposals esiwazwayo abanye bethi normal single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawuboni ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende atshintshe umthetho abisele back situation esasilayo kuqala, isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibone umumo wempunzi lemini kwamachanzi okungisatyahlazwa khona.
Lo ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Isipunepune umthato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuthiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigqile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezithiyene ezigoqela ezokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iscramble for Africa. Amazwe la makhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afana nalabo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo 1884 kusiya ku 1885. Igeopolitics yakhona ipolitics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje begijima bengena eAfrica, lamhlaba seSouth Africa kusasa baseZimbabwe, ngolunye usuku baseNamibia, ngolunye usuku baseZambia, kubangwa yona iAfrica.
Imelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuzafika yini isikhathi lapho esingabona iMelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama resources, bahamba ngama minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni aseAfrica. Okwe investment lokwemalungelo ayi izivalo nje abavala ngazo. Abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu beAfrica lapho sivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama human rights, abanye bathi baphethe imali. Kodwa abakufunayo kunye asiyo mpilo yama Afrika nowe.
Kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Ngakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezikhujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamehlo abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho lovele emhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrika dokotela. Ubona abantu beZimbabwe bona abantu beAfrika kumele baluphathe njani lolu daba?
Kumele bavule amehlo, bavule lendlebe ngoba kude la esivela khona njengeAfrica sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abaleqiniso labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrica yibo kumele bavuthe inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakala emhlabeni ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokho abantu baseAfrica bazasala labo belamandla, besale bele control yama resources abo lakho konke okungokwabo njengamaAfrica. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkonzo,
asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Ikhomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ukufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizitha Donga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana lokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana lokuvota, kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi. Njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi, singananzeli ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi ukuthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Basukumela phezulu yini abantu ikakhulu abatsha ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Yabonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes bebebhalisa abantu abatsha, kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela ezifana nalokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili kulo hlelo esiluyenza ebulenjini, kube sosiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengasekobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana lasebeitbridge eGwanda, eLupane eWange, lasebinga, kuthi lasendaweni ezinjengasePlumtree. Izi lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijiyeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi beregist ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF, ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini ekelazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF ba-compromised, ba-captured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa i-profession yamagqweta e-judiciary ukuthi i-voters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senze i-nomination, sifaka abantu, unominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? Asikwazi ukuthi bahloseni. Yikho ke thina be-CCC esihlongamelwa ngobaba u-advocate Chamisa sithi konke lokhu kuzaphela, njalo kuyinhlamba ku-legal fraternity laku-international regional bloc ukuthi bafihla i-voters hall njengemfumba. Ngalokho mahlabe zulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama-electioners abakhona akasoze abe free and fair, kodwa asifuni ukudanisa abantu, sizahamba sikhankasa siyavota. Ngoba vele kathesi siwinile, we are celebrating in advance our victory. Lokho kuthi sesivele sesijabula, siyathetha, siyathaba, siyagida, siyabhikitsha, sithi sesinqobile. Sokusele nje ukuthi sicedise. Ngalokho mahlabe zulu asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu bayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu elesisisi. Asivunyele ukukhankasa, asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu, khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court. Akuncedi qede isikhathi le mali yokureyiza ama-hopes abantu. Thina singeneni ebantwini sihambe sibatshela one by one, abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi asigcwaliseni ukuya register, sigcwaliseni ukukhankasa kwenzela ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla lesi-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani mthakazi omuhle nakubaphathi bonke baka Studio 7. Ithi nami ngithathe leli thuba ngingene ekhaya. Nami ngezwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi. Ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele nanamhlanje lokho sihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje. Sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa iZanu-PF. Angazi uyi-corona kumbe uyini ongapheliyo asazi. Kodwa ke hayi asithembeni ukuthi mhla siyovota lo nyaka. Hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi, amaphilisi azokulapha. Azolapha lo mkhuhlane oyiwo sphethe. Siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli. Ya mina into engidanisa ngabantu be-MRMP nabo bakhampena bona baku-Studio 7 as if i-Studio 7 group leyila abantu abaningi bonye kungafuni. Kabananzele ukuthi this group is a small group elama-members ama-participants 105 only. Nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC leyo, i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali. Lokho ukuthi kambene thina esigroupu la esingu-105 I think ikuswela isikolo loku ingayazi into eliyenza akulani elizayithola plus most of these guys abe-MRP base-South Africa be ngiwatshela abantu abasezimbabwe usegolweni ucatshile funabe ezitaradeni zegoli ukuthi sivote sithi master spring very I don't want to say dumb and stupid but it's beyond that angakutshele umuntu osezimbabweni ukuthi votelani konabe igroupu le akulaba abantu be-MRP. Kanginani group info. There are only 105 people elibatshelayo. Abena be-MRP engxele ngu-3. The rest ngabe-CCC and ungagxeka i-CCC ngendlela eyigxeka ngayo le. Ichiya abantu ababusayo bezanu. You are not going anywhere. Because once you sink more on CCC. Let's one would we party when looking with so yes, things and then the is on the waist and you're going nowhere. I bet, let's bet. I saw the top even Kanzila Oyeto, even MP West. I saw the top even Umdo Yeto and the party and the local city. Hey, CCC, what thing? I will under the tour. Shame on you.
Dinjani was Sarah's bit, Dinjan Masaras with the last 2 to 7. I see among his interviews in Gazona. Ye could spy so up in Lamens and Mutin Saints. The want to trip to see about the MRP.
Studio 7 labalaleli bethu sinamangaliso ngabantu bakithi abesingebeleni abathi umfana kangeni kanti umfana yena lo silikhohliwe ukuthi mugenzwangirayo wathi sifo kwakumele kungene umakhulu kuthi umakhulu bambize i-dividend ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dividend lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhulu ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dividend futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe xa lingakwazi bantu bakithi bantu bakumathibhelilendi mandebele ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan 1979 grand plan triple c ile nto layo okuthiwa yi-triple x eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mthwakazi angazi mina ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala sigqili siphume ekugqilini bezanu sizingene ekugqilini be-ccc bonke laba bantu ngamashona amashona kawalithandi mandebele
ngibingelele msakazi wamamuhle lapho khona msakazi lakonke labalaleli ngibabingelele bonke okhulumayo usijumba msakazi hayi msakazi ngithi ake ngidlulisele ukubonga amazwi kababushuma hayi bengiqala msakazi ukuzwa ushuma ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu lezo eyokuthi akukho MP okansel okufanele aqhamukele esitshoneni aze lapha kwamthwakazi ukuzokhokhela ayikho into azoyenza vele uzothatha yonke inodakomntu kutoka zaise kona de empumala msakazayi njengakithi ngale kokhodlo hanya kuza bokhodlo hayi akesiphumene kuloludaba ngoba sihlala sikhala dlalo nje siboni ngathi mhlawumbe ukwenzakalani kanti ke yiyo lento yokuthi sifake lawo ma MP lawo aqhamukale kungani ubheka manje kulabo fara benzani nabo bantu benzani uzokala kubani uyokala kubana kuzo ngeke azakuze lobugala ohlupheka kanjani somuntu enjalo ufakelwani ukuthi akhokhele umphakathi wabo fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele sikhiphe kuleso simo esikuso ngiyabonga mhlawumbe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi, abaningi baza kuyavota. Itikiti lendizamchina lilakho okwedlula inkulungwane ezimbili iUS $2,000 kuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamura Igwekwerere.
Akula cilindini ekela zikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa izanu PF bacompromised bacaptured nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba isecurity threat kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yini voters roll elamabizo ajulileyo amabizo
uxolo zulukandaba indaba lesi-ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxa-ke lapha lo mnumzana Felix Magalela Mafasbanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwandaba abakhanya besekela icele lebandla lezanu PF. Hayi, lizwile ke leyo ngqoqo phambilini, siyaxolisa bese siphinda okwesibili. Yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzwana emlutshwana yengoma. Bena boy, isigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isipunepune umtshato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontambama ngo 7:30.